sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
sibona ikwenza abantu ngokokuqala abantu balamalungelo abo lokuthi kuthiwa kuyakuyisa dingi sokuthi abantu abalanga bonale behamba abantu bebonale begrupa bexoxa akusebenzeli.
Umanyano we-United Nations Human Rights uthi kumele kukhululwe bonke ababothiweyo ngohulumende kamongameli Mnangagwa.
I-activism yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo.
Uhulumende namhla uthe asisemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit ngomgqibelo, lapho eliZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo walumanyano. Amapholisa kweleBotswana asebopha abantu bokuza abaningi abangena bengalamaphepha aqondileyo akuhlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lomanyane wamazwe omhlaba olukhangelane lamalungelo kazulu olwe-United Nations Human Rights luthi eleZimbabwe kumele likhulule abaphikisayo labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo besetheswa umlando wokwephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Umbiko walo owethulwe lamhla uhlangothi lolu luthe lukhathazekile ngokubotshwa ukuhlukuluzwa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu labaphikisayo. Ezinye inhlanganiso ezigoqela i-Amnesty International lazo zikhuphe imbiko zisola kakhulu okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isithi siphanyeke enkantolo ye-High Court isicelo sokuthi abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bavumele unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi AARTUZ umnumzana Robson Cherry ayihlolwa ngodokotela. Kubikwa watshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare. Emaswingo amagqwetha la athi asekhweze njalo idalele High Court isicelo sokuthi isethekeli esivela eSzech Republic umnumzana Lucas Slavic akhululwe ngesibambiso sebail. Wetheswa umlando wokwethula umbiko okuthiwa yayingamanga. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolwela amalungelo ezisebenze kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Zimbabwean government ilokuganga sikubona ikwenza abantu ngokokuqala abantu balamalungelo abo lokuthi kuthiwa kuyakuyisa dingi sokuthi abantu abalanga bonale behamba abantu bebonale begrupa bexoxa akusebenzeli ngoba nasingabe eZimbabwe la mandla zesadingi njalo isadingaikhalisa ukubuya eZimbabwe. So konakuthi uhulumende abesesitela abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba nakube kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala undoda olinyaziwayo lapho ozama ukunto wetela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bambayele njalo bantu abona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu lanxa esejele kumbe ubotshiwe kufanele aye kondokotela nxa engogulayo. So indaba eyenziwa uhulumende wezimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo, libona njani imibiko le?
Besibona ngathi kukhondile ngoba phela singakhohlwa i-United Nations ikhaya lokuthi umhlaba wonke i-protect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe. So sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo mbe leso stance ku-right ukuthi sinethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba icetshiswa ngoba labantu abakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hathi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke. Kodwa kuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi sigidi maphambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ugu gila imikuwa nga kukangelele imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwa sinisikati uvalisikuna nzele uti kono ukulu nayo agula ufaga zumba kwa wajesu mbabesi kule sikati kutuwa bandu wafuna kuchengzele mkoto wakase haba kunaande chengzele enu ensi titina kwa sikati ukulu mende ingoze kone utu naanda bandu baza kweza kono uku so kusenza kusiku nyeze la bandu enu ya bae la chani kutu wakefuche suwela se suwela kumaduwe la bandu wakari kwa sinisikati Zimbabwe ya vuma njikuta hai la wenga wata upatika ushe uche nzele mwa wangwa kwa tuti nsimpin kari supana nkari amba leta tumalume mbuwa andazo damu so hei mwanyabandu la wabone uti nandi tuwa lo uti isate njubibu hile alatika sifatia nzele uta yulo chubolo nje ina enja abandu mzini la bangabuzo kakula angimbono kule ndwe mbi ndwe mbi hili nza ala yuti nga wakumbe kutuwa abata wafunu kukemolo kulumeni
lo mnumzana Ambrose Sibenti olwela ilungelo lezisebenzi ekwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni ebabulawayo Thabo Kancube weStudio 7. Siphinde saxoxa lo mnumzana Qhudakwashe Musaka umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla lezanu PF eForever Associates Zimbabwe.
Zimbabwe government ilokukhanga sikubona ikwenze bantu ngoba okokuqala abantu balamalungelo abo lo ukuthi kuthiwe kuyabuyisa dix ukuthi abantu avala abona ali behamba abantu bebona ali begrupa bexoxa akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la amandla zesadix njalo isadix ayikhalisi ukuya eZimbabwe so khona ukuthi uhulumende abesesithena abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba nako kube kubotshwa abantu mahlayana kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala indoda elinyaziwayo lapho ozama ukuntu oyiphethela bathiwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo bantu abona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu angayisejele kumbe ubotshiwe kufanele aye bona udokotela ngaye ngogulayo so lindaba eyenziwayo uhulumende weZimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo li ubona njani imibiko le?
Ngaphela singakholi United Nations ikhaya lokuthi umhlaba wonke iproject ama human rights abantu amalungelo abantu ahlonishwe so sibona ngathi nxa bethatha leso sixhumo leso stance ku right ukuthi sinethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba iqwetshiswa ngoba labana bakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hathi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke kodwa ukuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi esikithi maphambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu nale
kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ukugila imikhuba nxa kukhangelelwe imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi uvalisikunanzele ukuthi khona okukhulunywayo akula ufakazi obubanzi kwakajesu ngoba besikule sikhathi kuthiwa abantu bafuna ukujengisela kodwa kase haba kunani bejengisele engxenye esithi thina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona yokuthi unanda abantu baza kwenza khona oku so kusenza kuhlukunyezela abantu engxenye abayela cala kodwa ke futhi sibuyela sesibuyela kumalungelo abantu ngakhayi khosi yeZimbabwe iyavuma nje ukuthi hayi la wenxa ungada ubhadeka kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesimpini qali hlupuphana ngkhali hambe lethatha umalume ngoba andazo damu so engxenye abantu la babone ukuthi nanti ithuba lokuthi isade njengobuyile alathi-ke sibatshengisele ukuthi ayikulo hlupholo nje ingxenye nje abantu bemzini la bangabuzoxakula angibona kule nto embi into embi ebingenza ala yokuthi ngako kumbe kuthiwa ngabantu abafuna ukugenqela uhulumene.
Lo mnumzana Qhudakwashe Musaka umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla lezanu PF AFAS besecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano weSADC Summit ngomgqibelo lapho eZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba umgcini sihlalo walumanyano. Lokhu kuphume emhlanganweni wabaphathi ntambo bakahulumende owe-cabinet lapho kugcizelelwe ukuthi amanye amalungiselelo la agoqela ukulungiswa kwezakhiwo, imigwaqo, inhlelo zamanzi, ezempilakahle lezokuxhumana ebulenjini. Imihlangano eyandulela umhlangano we-summit ngomgqibelo layo iyaqhubeka njengenjayelo. Ele-South Africa libikwa lisithi alilamandla okwenqabela eleZimbabwe ukuthi liqhubele umhlangano njengalokho okuchiwo libandla le-Democratic Alliance kulelo lizwe lisithi kwephulwa ilungelo loluntu okugcizelelwa ngabanye. Kodwa umnumzana Angiston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies uthi ngempela bakhona abafuna ukungcolisa isimo selizwe kulungiselelwa lumhlangano.
Kuqakathekile ukuthi sizwisise ukuthi iSADC yona yatifonywa ngama frontline states ngo 1980 yayijongene. Yayijonge ukuthi amazwi angase zansi kweAfrika ancedisane ekulwiseni lomncubuso wocindezelo owamabhunu. So akumangalisi nxa inhlangano njengabo DDA beSouth Africa besizubuhlungu ukuthi eZimbabwe iya hosta iSADC summit ngoba bona vele kabafuni kube njalo ngoba basafuna ukuthi kuqhubeke kulombuso wabacindezeli owabamhlophe. Ngiphinde ngikhulume ke ngabanye bethu abafowethu abathi bayahlukuluzwa kulokuhlukuluzwa kwelulungelo lomuntu. Singakhohlwa phela ukuthi bakhona abafaka imali entweni le ethiwa i-activism. I-activism lokhe yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo. Mhlawumbe kwasisikhathi bakwenze sibili baqale amapolisa. Amapolisa athi angababopha bebe sebekhala ukuthi bona babotshiwe. Ngiyakwazi basebenzisa ama-strategy atholakala egwalweni olwabhalwa ngu-Gene Sharp olunye balwazi. Bona ukuthiwa how to bring down a dictator babe bezama ukuthi bangcolise ibizo lombuso okhona kathesi ukwenzela ukuthi kukhanye kulobudlwangudlwangu kodwa inengi labo bakwenza ngoba kulenzuzo kulama donors abafaka imali futhi kungathiwa u-human right defender elodumo eyaziwayo suphiwa isicoco.
Kodwa ungathini ngalabo abathi bayabotshwa amahlayana njengoba sibona ukuthi kuvalelwe abantu abaningi entolongwe abamabandla ezombusazwe labanye abalwela ilungelo loluntu?
Thina esikobulawayo emalokishini akula muntu esimbone esukule esukelwa ngamapolisa engonanga lutho bembopha. Akula muntu esimbone esukelwa ngamasotsha engonanga lutho bembopha. Laba abalendaba zabo ababanjiweyo yindaba singayekeli amadale omthetho acubungulise sibe kwakucace ukuthi kahle kahle babotshelweni beboneni. Nxa kuyikuthi kule balecala bazabukhwetshwa nxa bengelacala bazaphuma. Yindaba sigijimela ukuthi sigijimele ekugcineni ukuthi sekuthiwa ngenxa yokuthi kuleyo kwenzakale lokhu iSADC summit amelanga yenziwe eZimbabwe. Akukaze kwenzeke iSADC summit yenziwa noma siyafuna thina noma kasifuni ngoba ivele iyatshintshanwa next year iya kwelinye lokuba ngumgcini sihlalo kuyatshintshanwa kuvele kunjalo. So asikhohlweni ngokuthi singathi guqula ulutho iSADC summit izaqhubeka yenza resolution ewenzayo next year ihambe kwelinye ilizwe iqhubeke kanjalo kanjalo. Thina sebe silonke sigiqika phansi sidinga iattention sidinga le mali ngento yakhona.
Lo ngumnumzana Angriston Sivanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Intatheli izindaba eyaziwa kakhulu ngokwethula indaba zemidlalo uSimba Rushwaya kasekho. URushwaya owazalelwa esigabeni seBeshenhof Bridge wasebenza kumaphephandaba ambalwa agoqela awenkampani Associated Newspapers of Zimbabwe, Alpha Media, Zimbabwe Mirror, Gauteng Guardian, Le Manica Post. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Team Swati Hlongwane uthi ilizwe lilahlekelwe intatheli izindaba ekhaliphileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Thomas Kwayelo owayekhokhela abanye abahlamuki abeLord Resistance Army kwele Uganda usetholakele elamacala edlula amachumi amane i-44 agoqela ukudlengula abesifazana ukuthumba abantu ukubulala abangelamacala ubusela lokunye. UKwayelo uyawaphika amacala la esithi wayephansi komkhokheli wakhe uJoseph Kony owanyamalala ehlathini kwele Uganda. Umnumzana Vacheslav Kletov usibalukhulu wesabelo sabe Goroti kwele Russia uthi abantu kabasavunyelwa kuhamba-hamba lokwenza abakufunayo kulandela ukuhlaselwa libutho lakule Ukraine eselihluthunele izigaba ezedlula amachuma isikhombisa i-74. Uthi isimo sokuphuthumayo lesi ese-state of emergency sisesabelweni sonke ngoba babhekane lesitha esihlasela ngamandla
Lokho kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ise Washington. Weziphathelane leMelika, eleMelika lithele Iran lilakho ukuphindisela yiloba nini phezu kokubulawa komkhokheli weqembu leHezbollah ngele Israel osokudale ukuthi uhulumende weMelika ithumele imkhumbi yakhe yempi emhlubulweni weMiddle East ukuyafikela ele Israel. Ngomvulo omongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane labosowabo bamazwe abalisa eleBrithani, France, Germany lele Italy ngalolu daba. Ele Iran izolol lenqabile yokwamukela inkuthazo yamazwe angentshonalanga egoqela eleMelika leBrithani eyokuthi lingahlaseli ele Israel ngoba lokho kungaphehla impi ezaphatha amazwe amaningi. Kunyanga ezisanda kwedlula ele Iran like lahlasela njalo ele Israel iphindisela phezu kwezinye izehlakalo ezehlukileyo ukuhlaziya lolu daba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
I-region wena leyo esithi Middle East singakhangela thina esikhonzayo oyesihambe emacaweni. I-Israel le-Iran they are cousins, so ukulwa kwabo vela kupheli. But kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel, those that are all over that region, lawo ngantu abazangenela abasponsor yoyona i-Iran. Siyakwazi ukuthi balama outfit ama militia maning ning, so khonapho bazajika labo izikhali nganto ama rockets laphana anti bake bakuyenza. Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability, so i revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama suicide bombs lama rockets lani, but sizabona kathesa ukuthi bazajika yini ama missile.
Kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel, iMelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel?
Esikubona kathesi ngantwa sokuchuchisa, ngantwa sokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njoba ithumeze isikhali in the Middle East lakho kuzaba support for the Israeli government. Vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel, i-America is the guarantor labo bilitheni bayasebengenela. So kuhamba kwabo abakuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndaba.
Akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran?
Amanye amazwe angathiwa they are aligned le Iran, ngathiwa ngamasuni al-Faith bayangenela. Ama-Shiite lama-Sunni is a differentiation countries akhona ngale. O-Qatar labo South Arabia lani le Jordan. So o-Qatar labo Jordan ngathiwa bale faith different, and then labo Israel labo Palestine lokunye ngama countries okhona ngapho. Iraq layo ngantu abale faith efana nayo le Iran, so bayasebencedisana ngoba impi zabo ba believe ukuthi babelwele uNkulunkulu, so khonapho ngantu abazangenela just to help the brotherhood. Amazwe anjengabo Egypt lamanye ama Arab countries, they are always trying to help and mediate, but kusukisela kudala that place has been going on, it's a continuous war situation. Labo Lebanon lani. So yeah, iLebanon layo bake bayijikela isikhali Israel some weeks ago, so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya Israel. So yeah, it has the potential to engulf yonke region yona le. And then siyabona iRussia naye uPutin wayekhona ngale Iran, hayi kuyabungasamanga kahle. So yeah, kule potential to be a third world war khonapha mangu khangela.
Lo umnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe obexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ese Ohio khonapha eMelika. Weziphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, amapholisa kwele Botswana asebopha abantu bokuza abagoqela abadabuka kuna iZimbabwe abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Kulabanye njalo abakuzase baxotshwa ngamapolisa endaweni eziningi ezokuthengisela impahla ishiyeneyo. Lokhu kuza ngesikhathele eBotswana likhala ngokuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni badala amacala esabekayo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khonale kwele Botswana.
Amapolisa kwele Botswana kugwalo olukhitshwe kuyona le viki atshelwe ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni okungekho emthethweni. Amapolisa athi udaba lobangena elizweni okungekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, Phalaphe kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni okungekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba okufana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe uthola amaphepha ohlala usebenza kwele Botswana uMnumzana Mthokozi Simpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kwele Botswana sokunzima. Sokunzima silama rates akhona sebuye ubuthumuthumu. Sebuye ubuthumuthumu and sokusenza abantu bagithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe. Special abangela maphepha. Sokusithi ubona abo abala maphepha labo iningi labantu bala maphepha ukuthi basebenze emafamu while ithi bengasebenzi ikhona emafamu.
Uthi lokho kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha ukusebenza uma betholakale bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhulu kakhulu, imagine ukuthi uyabunuze imali ezifika masipala lezi ama-consultant ama-permits ngama 5000 pula ukhupha imali engakwenza i-permit uphinde uyayithathelwa ngoba awusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami nyalo isukuthi mhlawumbe lo bukhulumende uthi angakutholi usebenza endaweni engayisiyo ubhethe permit yakwelinye ikhampani. Mhlawumbe ukuthi uyefinda something, ucharge something than ukuthi kuthi uyathathela ipermit.
Uqhubeke sithi incwadi zama work permits akuselula ukuthi ziphume kusele ungcono kumhlangothi esifana lokusebenza emaplazini abongikazi lamadokotela kanye labachayeli bamaloli kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini wemhodizani wona oyingxenye yesigodlo seHaborone sekusungulwe umkhankaso wokukhipha bokuza okuthiwa bathathela izalwane zeZimbabwe ibhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo ulungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edale leparlamente. Umnumzana Stiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapolisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilwilani kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane seMohotsane unkosazana Irene Sithwayelo utshele iStudio 7 uthi abahlaliseki ngokuthi kumele belole indawo labo kuza iningi lingabe eZimbabwe.
Mapodisa ari ra sente go ya go ntsha batho ba tlisa mo mapatheng.
Ba yenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuza abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kwele Botswana umnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi babuthathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga ukuziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinisa imithetho evikela izalwane zazo uthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emisebenzi etshiyeneyo. Inombolo ezikhitshwa iofisi kahulumende yesitatistics Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lamaphepha okusebenza kwele Botswana selehla kakhulu lisuka kunkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2,000. Ngumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 eHaborone kwele Botswana.
Silokho sekudaba lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Lamhla sixoxa lonkosazana Queen Sowa oyinkampani ye-Rugar ihlalani kuhle Medical osevule isibhedlela kobulawayo. Unkosazana sowaxoxa lo-Cape Town Studio 7 ngendlelo zakhe.
Okwakhathesi sile special ese-renal unit ukugezisa izinso. So ungasayina i-contract lathi sivumelane. Okokuqala, effective treatment imahara. Esibili, uyabuya abhadala half price. And then kweyesithathu yikho lapho uyabhadala khona i-full price. Njalo sesilo dokotela ose-based eRugare owethu udokotela.
Yes, ngathi kubiza malini khonokho okhuluma ngakho? Abantu babuze.
Okay, i-session ye-renal normal is $145 per session.
Yeah, umuntu abenziwani khona?
Bayamgeza isizizo. Bayakufaka emthineni, uqalise ugeza izinto zakho ngoba ma uyi-renal patient, vele izinto ziyabe zingasasebenzi kuhle. So umthina lwana ngokuthi uncedise ukuthi kukline izinto zakho.
Mhm. Kulolunye njalo uhlelo olukhona izokuthokeka kuqhuba njalo isitelefoni.
Yes, lo hlelo okubizwa kuthiwa i-home-based care, lapho esikhangela khona kumbe ungogo, kumbe ngukhulu, kumbe ngumntwana, kumbe isihlobo endlini, siyabe sibancedisa whether umuntu wakhona uphathekile kumbe sifuna ukuthi siyehlala la endlini simncedise into ezinjengokuwatsha, uku-ayina, ukupheka, siyebhadala amabhili siyakwenza, kumbe umuntu ophathekileyo liyabe sifuna ukuthi simncedise ukuthi ageze anathe amaphilisi abetshintshwa embhedeni simuwatshela njalo siyakwenza khonokho.
Kubiza malini khonokho ke kusazana? So
kusukuqalisela from $10 ngelanga.
Kusiyafika ngapi?
So kusiya ngokuthi umuntu uphatheke okunganani.
Ye, jula sibili khona.
So kusiya ngokuthi kulabanye engxenye ababele sifo secancer. So kusiya ngokuthi ufuna umongikazi oyedwa kumbe ufuna ababili kumbe ufuna abathathu. So kuyabe kufuna ukuthi sihambe siyexoxisana laye, singaxoxisana laye, yikho ke sibakwazi khona ukuthi izimali zakhona yimalini. Kodwa kusukisela ku $10 kusiyafika ku $30 ngelanga.
Ye, abantu bakuxhuma njani nxa befisa ukuthi babuye khona ngapha?
Siyatholakala ku website, nxa befuna ukuthi behambe ku website yethu kumbe uma befuna ukuthi besitayele ucingo, inumber zethu ngu 078 135 4416. Ngizaphinda njalo, 078 135 4416 i-mobile. Nxa befuna ukufona kanye esibhedlela between 8 and 5, inumber zangikhona ngu 00263 29 22 60571. Zaphinda njalo, 00263 29 22 60571. La ku Facebook lingasithumezela imeseji, siyahle siphendule khonapho khonapho. Sikhona la ku Instagram, sikhona la ku TikTok. So bengasithumela ama-message khonapho, siyahle sibaphendule. La ku-WhatsApp njalo sikhona, inamba yona le engiyiphe yona ikhona ku-WhatsApp.
Lowo ke ngonkosazana Queen Sowa, umqondisi weRugare, hlalani kuhle, hlalani medical, obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo we Studio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube. Ku Studio 7 silethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. I Studio 7 ngeyakho. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Live talk lamhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu elizweni ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights luthi kumele kukhululwe bonke ababotshwe nguhulumende kamongameli Mnangagwa. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni ke amalungiselelo omhlangano we-SADC. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.